Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 28/04/2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti?
Ekholelwe ukuthi umuntu wayesuka kwelinye ikona esiya kulelo kona wayehamba sibili mhlawumbe isibanga esifika kubo 10 kilometers ukuthi ethatha isithuba kulokuthi bekuba sendaweni engani isesenta.
Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni.
Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadadi amaqhawe akithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa.
Lamhla silengxoxolo nobhala jikelele welinye lamacele ebandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo ngokwenzakala ebandleni leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kusiyavalwa ihlandla lakuqala lokubhalisa amagama bekulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisileyo esigabeni lesi nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Sixoxe lomela iBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi kungaba kuyini ukubangela lokho.
Lokho kuliqiniso Gande ukuthi inombolo zethu eMathebeleland North okwakhathesi kaziphumanga kufezi yakuqala le kaziphumanga ngendlela kade siyikhangelele. Ngoba ngokukhangelela kwethu inombolo bekufuze ukuthi ziqanse ngoba kube labasakhulayo abaningi akade mhlawumbe bengabhalisanga ngomnyaka ka-2013 akade sebefikisile iminyaka yokuthi bebhalise ngalesi sikhathi. Kodwa inombolo zethu hatshi zehlile. Ngingakupha nje umzekeliso weBinga as a district ehlanganisa ama-constituents amabili iBinga North leBinga South ngo-2013 besihlezi siku-60 3,000 abantu ababebhalise ukuvota. Kodwa khathesi kusiyafika ngemva kwayizolo lapho okugcine khona i-phase 1 lay. Ngikhangelela ukuthi inumber zeBinga district ama-constituents omabili ingabe nje ibe phansi kumbe phezulu mbijana kwe 60,000 okutsho ukuthi sehlulekile ukufika kunamba ka-2013.
Kanti vele kuyini okungaba kubangele lokho?
Okwakuqala nginanzelele ukuthi khona abezithupha labana abaqala ukudlula kwakufuze ukuthi bebe yibo ababehamba phambi kwalaba abe-registration abokubhalisa. Indawo ezaba kuphase 1 zahlangana nokunzima ukuthi i-department ya-registrar yathi ngena laphana yangena isithi yona iyabhadalisa izithupha. Ngesikhathi sekulungisisa lokho uhulumende kwasekudlule amalanga akwana amaviki amabili mhlawumbe abantu labana vele sebesukile kwamanye amawadi. So lamawadi amaningi anabantu abalokhu bekhala ngezithupha abalokhu bakhala ngama-birth certificate isizathu kuyikuthi labana abantu bafika bebhadalisa bona uhulumende wakumele ukuthi.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalela eParliamente ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa, West, E South, North, Le East, Izishabane Ngezi, Ganye, Le Zishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Minyaka yonke ngayona le inyanga inhlanganiso yamasiko eyemhlahlo wesizwe sikamthwakazi iyananza impi yegadade engenye yezimpi ezokugcina ezenziwa ngamabutho enkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Lo umnyaka umbuthano lo uzananza amaqhawe wonke jikelele awesigaba sikamthwakazi. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano.
Ake ngiqale lapha mina ngingugumete uZwelibanzi induna yakomthwakazi. Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadade amaqhawe akithi nje wonke apho ashonayo. Siyabe sikhumbula wona ngalelo langa. Okuyikuthi ke sixoxa bonke abantu bakithi abalapha komthwakazi babe khona. Siye sayenzela kobulawayo manje senzele ukuthi mangabe sifika lapha bangabe besedlula besiye emanxeleni. Besiya kuthi ngoba silabadala phakathi kwalinto abadala basuka babuye babe khona manje kuba nzima ukuthi baphume bahambe. Abe abangaphandle bonke South Africa botshana langaphe ngaphe siyabancusa labo ukuthi babe khona ngaleso sikhathi. Siyadinga ukuthi umthwakazi wonke nje idigwaqa.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Mina angikatholi kahle ngaphakathi kodwa ke zikhona impela ngiyacabanga ukuthi ezika City Council ezikahulumende bengingakatholi kahle ukuthi iziphi laziphi ngoba basemkhankasweni ukuthi ba-invite abantu nje wonke babe bekhona.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umcimbi lo uzaba kusenziwani?
Cha umcimbi nje kuhlangana sikhumbula amaqhawe akithi wonke akhona mhlawumbe lokusitshela ukuthi ngobani ngoba ingane zethu azibazi abaningi azikwazi lo mlando wakithi yiwe siyabe siwulanda nje umlando ubophuphu ogadade abazinduna zonke indawo zakithi siyabe sizivala nje ngokuhlangana kwazo ukwenzela ukuthi sikwazi ukubeka phansi njalo ube semlandweni ukuthi laba kuthi naloba singathi ngesidlule emhlabeni bahlale beyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba manje into zethu zonke ziyalahleka ngalesi sikhathi sanamhlanje.
Labo ke abafa ngempi yokugcina le eyalethu zibuse liyabakhumbula yini?
Babe bekhona ngaphakathi esweni kakhulu bona abadlula emhlabeni abakhotho manje omqabuko ngababala bonke nje abadala Edward Omhambi babaningi abantu bakithi abadlula emhlabeni ngalento yempilo. Cha ngiyaqhuquzela nje abantu bakithi ukuthi mhlawumbe ubuthana kwethu mangasihlangene kuzasiza ngoba manje abantu bakithi laba abaphansi babebona ukuhlangana kwethu ukuthi siyakhala ukukhala kwethu sikhumbula zonke izinto zakithi ukuthi kazibuye kithi labo basivulela izindlela lokho sikwenzayo qhubekele phambili esikuphazamisayo basixolele ngoba singabantwana siyacela ukuthi kwenzeke kahle ngendlela eqondileyo.
Leyo ke yinduna kamthwakazi eseSouth Africa umnumzana Zwelibanzi Gumede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje engisefilabusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi sakulendawo umnumzana Mayibongwe Msimanga ngamalungiselelo okulima. Ngiyawamukela kohlelo Msimanga.
Hayi, lami ngiyabonga abantu bami.
Sebeqalisile ukulungiselela ukulima abantu abanenge endaweni ezichiyeneyo njalo selike lana izulu. Khona ngapho eFilabusi kuyini okwenzakalayo?
Sesiqalile babantu ngamele ukugebha iziduli sithwala lemiquba njengoba nje namhla izulu lisina lapha eFilabusi ukhangelela ukuthi siyabe sesichithiza imiquba esiyabe sesiyithwalile leziduli ukuze silime kuphumelele kulokhu esiyabe sisukulima abantu ngamele liyakhiza njengokuthi ingxema sikhangelele ukuthi emavikini ezayo kuyabe selimile kakhulu ukuze silime njengendlela esalima ngayo ngomnyaka ophelile.
Baningi asebefaka imiquba.
Baningi sikakhulu sibe bantu ngamele.
Ukubiya liyagamula izihlahla kumbe liyathenga amawaya lifensele.
Siyathenga amawaya but imali zesuka zibe ziningi kakhulu okungawuthi sithenga amagampoli ze singagqithi izihlahla but siyagamula izihlahla sithenga amawaya kodwa imali ziyaqhubeka zisilela okungawukuthi sithenga amawaya ayeneleyo sibe sesicina sesithatha amahlahla ngoba imali eZimbabwe zingadola kade.
Inhlanyelo-ke iyabambeka yini?
Inhlanyelo iyabambeka but abanye bayayiswela ngoba imali zingatholakali.
Wena suthengile?
Mina senzamile kodwa ayiyeneli ngokuqondileyo.
Ngeyani oyithengile?
Ngeyomumbu babantu ngabe ngicabanga ukuthi mina izulu lingana indlela ngomnyaka ophelileyo.
Ibiza malini yona?
Echiphileyo yangikhona sithola ngamadola emelika angaba ngu-28 okusho ukuthi $28.
Lizulu elidumayo leli?
Lizulu kodwa noma liduma abantu ngameli kodwa alini okuqondileyo.
Mhlawumbe lisendleleni liyeza, angithi siyaqala nje isikhathi Msimanga.
Lisendleleni liyeza, sililindele kodwa leke lidume so lingani.
Khona ukulima lilima ngani? Ngamathalakita, ngenkomo, ngamadonki?
Ngenkomo bantu ngamele sihlanganisa lamadonki.
Ziqinile yini inkomo?
Lo nyaka kungcono ba ngomnyaka ophele izulu limile babantu ngamele kungangokuthi sikhangele ziqinile sinxa sithi siyazikhangela ukudlula iminyaka leyinye edlule ngoba izulu belingani.
Kahle kahle khona kuyini elikulima kakhulu khona ngapho eFilabusi?
Ngumumbu.
Amabele-ke?
Amabele sike sawakhangela ma singakhangela iminyaka engaba mithathu kumbe emine edluleyo ikhe besikhangela khona emabeleni kodwa thina sazijayele ukuzilimela umumbu.
Ngomnyaka odluleyo bayitshayile inala abantu abaningi, wena wenze njani?
Mina ngikhangele ukuthi nxa ngithole amathana angafika angu-4 kusiya kwangu-5 kuphela.
Bengawukudla wonke ilemuli kumbe amanye uthengisile?
Amanye ngithengisile, bengingeke ngize ngiwadle wonke aphela.
Nxa uthe wathengisa kanjalo uyayithola yini imali yokukhusela imuli kahle kahle?
Ngiyayithola kodwa angiyitholi yenele ngoba eyinye iyaphuza ukubuya, ngithi sengiyithola sengidala izikweleti ezinye.
Uyabe uthengisele ngaphi khonapho ku-GMB?
Encane yangikhona bengithengisele ku-GNB kodwa eyinye ngithengisele abantu ngoba noma silima sibo bonke esithi singalima sithole.
Hayi khona kunjalo Msimanga. Sikhangele indaba yokuvundisa umhlabathi, ukhulume ngokuthi lifaka umquba. Imvundiso yokuthenga yona i-fertilizer liyayithenga yini, liyayifaka la?
Siyayithenga babantu ngamele kodwa imali zokuthi zithenge eyenelayo ayiyeneli.
Ibiza malini yona?
Angakhangelisisi ukuthi ingabe isenza malini. Mina ngizazela okweminyaka edlulileyo, okwaliminyaka angikakhangelisisi loo nto ngamele.
Hayi, siyabonga Msimanga. Ngiyalizwa mpela liyaduma ngaliyana ngokuqina liqinile lilime li-Chinala.
Hayi, yikho esikukhangele liyasazi kumbe lizaduma liphinde lihambe abantu ngamele.
Hayi, liza kuna Msimanga. Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga abantu ngamele.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi saseFilabusi umnumzana Mayibongwe Msimanga. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngukama.
Amen.
Hayi siyabonga ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party iPDP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Siyabonga.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani ebandleni njengoba sibona ukubana umnumzana Tendayibiti yena uthi elokhu ekhokhela ibandla.
Ah, lezo sokuzindaba ezindala kakhulu. Sokwadlula lokho. Abantu bezimbabwe sebekhangele okutsha ukuthi siyangathi. Umbango phakathi wethu kawumelanga uthathe isikhathi uqedele abantu bezimbabwe isikhathi sabo. Savumelana ukuthi siyehlukana. Basuka bahamba, bakwamukela ukuthi bahambile. Sesilomkhokheli omutsha nayo lebandla lakhe. Ngaye lebandla lakhe, lakhe lebandla lethu. So kanibona ukuthi ungaba yinto esingabe lokho sisakhuluma ngayo nalamhla. Abantu bezimbabwe sebefuna ukubona ukuthi kanti siyangaphi njengoba kumnyama phambili kunje.
Manje njengoba lavumelana ukuthi lehlukana kungani ibizo lebandla lokhu lifanana laleli elikamnumzana Tendayibiti?
Hayi ukuthi amabizo ayafanana ngumbuzo kumele uphendule yena ngoba nguye owathiya iparty wasuka waya joina enye iparty. Ngumbuzo angawuphendula yena thina kasingeke simphendulele ukuthi kanti wahamba waphinda wasama ukusebenzisa ibizo lethu ephathini na ekwenye iphathi. So hayi lokho kumele kuphendule yena, thina angeke simphendulele.
Ukubambana kwamabandla ukwenza umanyano kungani yiko okuxabanise amabandla, lina likubona njani khona?
Ya lapho ubuza into enkulu. Kube ngumnyama sibili kabanana ukuthi ngesikhathi kufanele amabandla azembusazwe asebenze ndawonye kudale udwetshu, kudale ingxabano, kwenziwe ubukhokheli obukhona. Nxa lihlanganisa abantu, abantu bayabuzwa, abantu kuyakhulunywa labo, abantu kuyavunyelwana. Awufiki ufuqa abantu nge-credit kanti uphonge ufuqa ngathi ufuqa izinto uthi wena sokuyilokhu. Kade silapha seliyilokhu. Hayi abantu abakufuni lokho. Kufunakala idemokrasi, kufunakala ukubambisana ndawonye. Ukuze sizwisisane ngokuhlala kwethu, ngokusebenza kwethu. Lokho kuyenza ukuthi amaparty asebenze ndawonye. Kodwa lokho okwenzakeleyo kudalwe ubukhokheli obusuke bakhangela ukuthi bona buyatholani. Hayi mina nxa sengithole isikhundla lesi, kumbe nxa ngizathola isikhundla lesi kasiphongwe ukwenza. Ungasabi lendaba labantu, ungabi lendaba lozulu. Abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi abakhokheli abantu abagamileyo. Bayakwazi ukuthi abakhokheli njengoba sibabona umgabe ukuthi bagama okungakanani. Sake sababona umgabe bedilize izaphu, beginya izaphu. Abantu bayakwazi ukuthi izinto ezinjalo zimbi, njalo kabafuni ziphindwe. So yikho kusuke kwadala inkemenkeme yonale. Kodwa hhayi ngithanda ukwazisa abantu bezimbabwe ukuthi hhayi sisiyaphambili. Sokusetshenzwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungenza ukuthi ama coalition wona la amathathu asekhona abambani?
Kuzadinga ubukhokheli, ubukhokheli obuphezulu, abantu abazakuthi thina hayi Zimbabwe first. Kasike sikhangeleni ukuthi singaqeda njani udubo lweZimbabwe. Singakhangela njalo kuzakuthi i-coalition ye-CORD ekhokhelwa ngu candidate yakhona u-Elton Mangoma, i-alliance MDC ekhokhelwa nguTswanirai, i-Rainbow Coalition ekhokhelwa uJoyce Mujuru. Sikukhangele ukuthi singakwenza kanjani. Kodwa kudinga ubukhokheli not obumayopic, not ubukhokheli obufuna ukuthi mina yini yini kuphela leparty yami yini kuphela. Hayi kufuna okuvulayo.
Khona okubangela ukuthi amabandla la okwakathesi engahli abambane i-coalition ibe inye kuyini kahle kahle?
Kuningi khona okwenza ukuthi kungabi lula ukubambana. Kodwa cha loba kunzima kungakanani kufanele ukuthi abantu babambane ngoba uhlupho olukhona eZimbabwe uhlupho le-economy lwendlala lokudubeka lokuswela imisebenzi lokuvalwa kwamafekthari lokuswela imali lolo hlupho yilo kumele lusitshele njengabakhokheli bonke ukuthi hayi asisebenzeni ndawonye kodwa kwakathesi abantu basazwana amandla kunabanye abathi athina silabantu abaningi yikho kumele kulandele thina hayi thina seke senza lokhu emuva ngale sile history yokwenza lokhu yikho kumele elethu ilizwi libe ngeliqatha ukuthi nxa sikhulume thina kulandele thina zonke lezi zinto ziyazimbela ziyimigoqo ukuthi kungabi le grand coalition.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli.
Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo owayengumphathi ntambo. Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele webandla le People's Democratic Party EPDP. Ebesikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi abesifazana emaphandleni baqhube njani ihlandla lakuqala lokubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR. Asizweni ukuthi silobani ecingweni.
Ibizo lami ngubusina Jaha, ngisegwanda North, ngisegabeni ukuthi ewenlo, ngisebenzela i-organization e-Women Development Association in Zimbabwe. Sina ngapha esigabeni sethu eGwanda North, ihafu yeGwanda North, asikayitholi i-BVR ukuresesa lokuya. Imitshina ayikathi sifundisa abantu ukuthi balindele ngoba kuthiwa umuntu oza kuresesa kumele ayithatha incwadi yakhe ukuthi uhlala kuleyo ndawo ayithatha kubani isobhu. Ngokuhamba kwethu sifundisa abantu sesibona ukuthi i-education leyo, imfundo leyo ifuna ukuthi isike sokuyisikhathana kuze ifuna ukuyisikeka ngesikhathi esisemuva ngoba abantu abakazi ukuthi kungani besuse kuleyani irejista endala leyani besizele sivotayo i-voters roll. Kwehlukene ngani phakathi kwakho lokho esisizekeleyo. Sizama ukubatshengisa ukuthi ha-a sikhathesi sizeqalisa ngemitshina sesiyize rathi kwamanye amazwe ukuthi kungasincedisa ukuthi sivote ngoba sihlalahlala sithi kulamabhosi yakhe somabili obababethu abafayo. Mina ngomnyaka olwana sivota ngo-2000 okokugcina elamibizo kathi sathota likingekho avota kanzima athi ukuthi kathi kubani mina ngangizele ngivota lokho engafika ngo-98 ivota amavoti esengekho. Kuthi badinga ukuthi i-voters education leyana ngayiya iyanduswa sibili isikhathi kwezeukuthi kwakufanisa ukuthi sezwe ukuthi ngokubhala kwethu i-constituting ifo sokwenze sangisazuza lokhu futhi sishintshe ngalela phadi amabhuku lana akade sila.
Labo eselibatshelile bangani bayakuzwisisa lokho?
Ye, labo esengibatshelile kusukela ngomvulo bentokho engihamba mbatshela hhayi bazwisisa sibili ukuthi kumele sivote kube sokusuka lalabo abanye abantu aba ngathi ngabamapolitics abanye wathi hayi lokho yinto yokumkhampena kwathi ngamusa sisuthi hayi mina kangikhulumeli ngokuvota ngikhuluma ngokuthi umuntu abe kurejista kurol yerejista. Thina ethu organization vele kayisikhathi ngezepoti sisebenza labomama ena leyi ukuthi batshene ukuthi sesishintsha kathesi indlela esasivota ngayo sesiqalisa indlela yokuthi sirejiste kusa akukhathalekile ukuthi wako arejista kodwa hhayi labo esengihambe ngabo kungani sebefuna ukuingxaki enye njengani ngiyasikhathaza ukuthi asila-transport ezibotisa yonke indawo sihamba imango emthini ngoba sihamba ngenyawo.
Kodwa bona omama babuye emhlanganweni yenu
umsebenzi besiwenza ukuthi sise kade kuthiwa ukuthi kuwatshise abantu abangangama 300 abantu ezisilalela ngomvulo ekile sokheli endaweni yesu sithole inkokheli ezingu-14 yesilalela sengibize lokhalizi abantu besu sibile abantu abangu-100 izakhamuzi ikhuthazo yabantu bakithi basegwane ikakhulu ngikhulela kubobaba labomama labatha laba abeyibe sesibakhangelela ukuthi ibe sibakhangela ikusasa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni ngobuningi bethu siyeregesa sihambeni ngobuningi bethu sibuze sibize labangani bethu ukuthi ake siboneni ukuthi i-GDR ngalokho kade sikhala ngakho ukuthi sibona izinto ezingaziwiyo sizasiphathelani yona bona lo umnyaka
liyadibana lalo yini ihlupho loluyana labantu abangalancwadi zokuzalwa kumbe izithupha njalo kulo sizo elilitholayo
ngihlangane lomunye umama obuye wazantshele ngofisinyane wathi waselwa ngumntanakhe uthefelwe ngumntanakhe elabantwana ule-death certificate kamama kanina wabantwana ulapha ulencwadi kasobhuku ulencwadi yevela esikolo lapho abantwana abafunda khona bamthile ama-death certificate asesizeze endaweni yesizeze kuwathi ewindow bahamba edima lapho okwabe kwahlatshwa khona abantu abakhe ijeliseni yokuthi bayethinie mina ngokubona kwami bebona ngoba nxa ngithwele i-death certificate yomuntu ngaya kusobhuku lowalapho engalahlela khona umntanami wasela khona esikolo lapho engifake khona abantwana ngisengizibuza mina ukuthi kati iklinika lama-death certificate sokuhambelana njani izanithala ikhanda uzamile eklinika eklinika bathi hhayi thina singeke sikunike sabahlabasile abantu abakho kodwa ngokuthi abazalelanga lapha asikunike ngoba abantwana bavala i-certificate nxa engalaa-death certificate kamali
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Josephine Majaha owe-Gwanda North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Hayi ke siyabonga uSithandekile Mhlanga. Awubuthele kancane ke ngikhiphe ibhabhalazi ingoma isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangela inhloko zendaba ebesilazo. Kanti kungani uZulu wesigaba seMandebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba seMandebeleni lamaqhawe eGadade. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.